Indaba yenzi indaba enhle kakhulu Chris. Indaba ebukeka ukuthi uyatshengisa ukuthi ama members MDC ayanakekela abantu ababe besesigabeni esinzima kakhulu. Ukuthi ama war veterans ayenzele omunye wethu indlu, siyakuthokozela lokhu njenge province.
Ya sizwa kuthiwa oh ungaqhubekela phambili.
Kodwa iphutha esilibonayo yikuthi abantu mabe siyanceda ngaphansi kwenhlanganiso yeMDCT kufuze bancede belandela iconstitution yani yeMDCT. Kufuze babuye babikele iprovince into ababefuna ukuyenza kuleyo province. Kodwa bona mase besenza ukuthi behambe ku province befike beyenze izinto ezicacileyo kuyena leyo province noma zizinhle kangakanani zigcina sezingasabukeki kuhle.
Manje pho njengebandla kuyini okuzenzakala, lizabamisa yini kumbe kukhona elizakwenza?
Sisoze sibamise, sizoxoxisana labo sibabonisa ukuthi kufuze balandele iconstitution entweni zabo zonke abanjani abazenzayo, because thina silibandla leMDC, we are a party of excellence. Sizozama ukuxoxisana labo ukuthi sibone izinto ngelihlo elilodwa.
Kanti bona vele bami njani simo sabo, ngoba sesike sezwe esikhathini abanye besithi hayi lebandla libazi abantu labo.
Abekho ku-constitution yeparty, kodwa ngama-members eparty. Inhlanganiso yabo siyayikhangela, siyayibona ukuthi inhlanganiso abafuna ukuthi babumbane bengabantu, asila sicilakho lokho.